umthetho lo awusayinile namhlanje sibona ukuthi uza kwenza ukuthi impilo ibe lula even kwabanye abathola ama-low incomes umholo ophansi kuza kwenza ukuthi impilo ibe lula ngoba njengoba sisazi ukuthi eMelika kakhulu izinto ezikhanana ne-health kakhulu izinto lezi ziyadula kakhulu njalo lokuthi ayehlise nje indlela ama-taxes abantu awayehlise ayephansi kuza kwenza ukuthi labantu abasebenzayo basebenze besazi ukuthi akusafani lokuthi mhlawumbe ukuthi usebenzile wathola $500 kodwa ekugcineni uthola ukuthi esikoleni sakho susala ne-250 kodwa-ke enye yakhona isisaleyo isithethe i-tax so kuzaqhuquzela njalo ukuthi abantu babe nomdlandla ukuthi basebenze udaba lwe-global warming ludaba abantu abaningi esiluthatha kancane kodwa ludaba oluluhlonzi kakhulu ngoba nxa sikhangela isimo somkhathi kulamalanga ikakhulukazi nxa ungumuntu oyazi ongathi ulolwazi kancane noma olothando kakhulu ezintweni ze-global warming ilapho zabona khona ukuthi i-global warming it's a threat kumhlaba wonke jikelele okuyinto edinga ukuthi ngabe mhlawumbe umhlaba wonke jikelele uyathatha ama-measures aqondileyo afana lama-measures nala athathwa yimelika ukuthi sigweme izinto ezifana lokuthi sicine sibona sisiba lama-cyclone sicine sibona sisiba lezinto eziningi izinto eziningi especially ama-floods lokuthi ukushisa nxa ushisa kube lokushisa okudluleleyo kugcina kusiba nemililo evelayo kodwa-ke nxa ukuthi i-global warming ingacontrolwa ngendlela eqondileyo kuzagwema izinto ezifana lezela lezi esizibonayo especially kakhulu ezama-floods lani ngoba ama-sea levels ayarise ayaphezulu okwenza ukuthi ekugcineni sithola sibona ukuthi izulu liyana ngendlela esesimeni esiphezulu kakhulu okugcina kukhukhula indawo eziningi abantu begcine belahlekelwa zimpilo.